kuzadingakala ukuthi sihlangane naye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakhonale lapho ayakhona kuyiwa ngathi so kade sesisakulindele ukuthi sibe lendlela yokuhlangana naye sisakuhlela khona lokho ukuthi sizakuhlangana naye sekutheni ngemva kwalokho sisenelise ukuthatha izinqumo munye ngamunye
ye sesikhulume la yini ngokuhamba
kwakhe sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga ephalamende ukuthi kuhlele umhlangano naye
bangakwenza nini khonokho
asinasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyabuyela ephalamende ngeziki ezayo nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile kodwa hhayi okumgceke yikuthi ngeziki ezayo siyabuyela ephalamende
sizwile-ke unalpo mayere fatayo mayere sithi ubona ngani yena sesisuka ephalamende njalo zaloba incwadi esithi sesisuka ephalamende wena ukubona njani okungenziwa ngumayere wena uyakwakwenza yini
nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale lephalamende lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe ngemva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini kodwa u-honorable mayere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe but kusadingakala ukuthi siqale sibe nengxoxo lo mongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi kodwa hhayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana lakhe
kodwa lapho abamele khona ngapho bathini ngakhuluma labo ngodabalozi lukachamisa
angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kade phakathi kwebandla le-Triple C abaningi ku-constituency bakutsho lokho kodwa anikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele so yingxoxo esizakuba phakathi kwazo ngilethemba ukuthi ubukhokhelo obukhonapha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba okuqakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela
ye sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale lephalamende ngoba selithengile izimota seliphiwe lezinye izinto eziningi-ningi kambe ngabe kunjalo
isizathu sokuthi umuntu aphume ngoba aphume ephalamende ngeke seyame ezimoteni njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimota silazo izimota mina nginjenge khonapha ngikhuluma ngihamba ngenyawo ngisemakhande okwakathesi so leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo izizathu zonke ezingabe zikhona zeyone ekumeleleni abantu uma abantu bekubona kufanele ukuthi hhayi abasadingi kumelelwa nakho sizakubona sikukhangele ngayento yendlela